Tokhanya ngani parallel government phela erana against the US government xa sokuphuma izinto zeGoFund ezinje ezifuna ukuthi zikhiphe imali yokuthi kwakhiwe imiduli yokuthi kuvalele abanye abantu ukuthi bengangena elizweni. Siyakubona sivile ukuthi into yakhona is orchestrated kakhulu ngama-conservatives, wona la ma-conservative Republicans abavele bengafuni nje ukuthi abantu babuye elizweni le-America. Sebonile kakhulu ngecaravan le ivela lapha eCentral America ukuthi babavalele njani lapha eborder eCalifornia ngale wo-Tijuana plus sokulezi mfa kakhulu ezibe khona even labantwana abancane kakhulu Mr. Nkomo sebesuke babhubha ngendaba yena leyo ukuthi khona kuzama ukuthi kwakhiwe imiduli. Angikuboni kuyinto nje elungileyo ukuthi kwenzakale lokho, but njengokuthi nje i-America siyakwazi lilizwe nje elikhululekileyo ukuthi into enjengabo-GoFund lezi ngama-private entities angakwanisa ukuthi azenzele ukuthi areyize imali yabo, and sesikubonile kakhulu ukuthi i-GoFund iyakwazi ukuthi izireyize kakhulu. But into esiyijayele ukuthi siyibone nje kakhulu kubo-GoFund ukuthi i-GoFund isetshenziswa nje kakhulu ezintweni ezinjengama-national disasters nje, maybe world disasters, into enjengabo-earthquake, uyabona into ezinjengabo-ma-hurricane, into ezinjalo. So and ukuthi abantu beze bekhiphe izimali zabo futhi to donate ezintweni ezinjalo, sesibone kakhulu nje abantu bekhipha izimali eziphose zifeyona ama-billion lawo ezintweni ezinjengama-national lottery tickets, because ngiyabe ngikwazi ukuthi ngilo mvuzo engxenye ngawina ama-$500 million. So lapho sibone khona ukuthi khona i-GoFund isetshenziswa kanjalo. Lokho sokusenziwa ngabo-Trump nje ukuthi ibe yi-parallel structure of i-government, bebona nje ukuthi it's really persuaded by into ze-racism.
Ubona beyithola yini $1 billion abayifunayo?
Angiboni phela i-billion asomali leyana Mr. Nkomo okuphongaphomba ukuthiwa siyiphomba ukudonethwa nje like that. Uyabona yona i-government ye-America, ama-Democrats, they have indicated ukuthi they can give President Trump, I think, what, $1.5 billion towards that wall, border control. And yeah, now Trump ufuna $5 billion. That's quite a significant amount of money. And abantu ukuthi bekhiphe imali zesika $1 billion, angiboni sivile, ngoba even bona abantu phela nxa kuthiwa bekhiphele izinto abaziwinayo njengamalotari, uyabona bayikhiphe imali engako. So uzathola ukuthi nje ekuqaliseni kade singabe ikhwela masinyane, obviously it's the excitement of initiating a GoFund. Yabona, so kuzagcina kuponja nje sokuphambili nje sesifikile, izakhwela nje yona sivili, mene sivili ifike kuma-$100 million or so, but that's about it.